akubangabisi ukuthi ubone isadiki iphuma lesinqumo esifana lasona lesi ngokuba yiyo indlela vele esebenza ngayo. Iyandisa kakhulu ukwakhelana kwalapho basezihlalweni lokungane kwalapho basezihlalweni kulokuthi ihambise phambili amalungelo abantu lokubanjwa kokhetho ngendlela efaneleyo. Ukhetho nxa lungahambanga kahle kuqakathekile ukuthi bakhulume njengoba kunjalo ukuze isadiki ibe lokuthula ibe lengqubekela phambili.
Ye nxa sikhangela ke siyabona ukuthi khonokho okunye yitroika yikho phela ozahanjiswa khonale kusadic extraordinary summit. So kutho ukuthi phela vele ukhetho lwe-SADC bathi kuqondile njalo kutshengisela lokho kufanele kuphele akunjani.
Yikho yikho esikukhangelele ukuthi yikho kuzakwenzakala. Itroika ingahambisa indaba le kusadic summit izafika ithathwe ngayonaleyo ndlela itroika ikhulume ngakhona. Nganxa kungaba lezinso ayisoze zibe yineziyane ezizona kukhetho lokungaluhambanga kahle basengathi yebo kambe lapha laphana kuhambanga kahle kodwa ngokubanzi balo kukhetho luhambe kahle ngakho-ke imiphumela yalo ikhonisa lokhu kufunwa ngabantu bemozambique. Ngakho-ke angiboni ukuthi kuzaba lenkuthi singafika kusadiki i-extraordinary summit sizwe sokuthiwa khona hhayi ukhetho lwaluhambanga kahle aluhambisananga le-static principles and guidelines on elections ukuthi aluhambisananga lo mthetho we-Mozambique lamalungelo abantu be-Mozambique. Lokho kathi kukhangelelanga ukuthi kungaphuma kulo mhlangano i-extraordinary summit.
Kodwa kukhona yini umkhokheli ofunayo ukuthi angasukuma aphonsela akhethe hhayi bantu sesikukhulumayo isiku wena ufuna ukuthi.
Angiboni ukuthi ukhona ozasukuma akhulume ngaleyo ndlela. Hhayi indlela okungakhona yebo kambe sike sabona ezimbabwe ngo-2023 irekhodi yesadiki isuthi ukhetho aluhambanga ngendlela efaneleyo kodwa lokhu akukhangelelanga ukuthi kungaba yinto esijwayelekile ukuthi izabe ikhulunywa njalo nje kusadaki esingathi thina siyinomo ngesikhiwo. Ngakho-ke yebo kambe bangakhathazeka abanye kodwa kangasukuma kakhulu-ke khona lapha emphakathini ngoba lawo babekhangelisa ukuthatha bazakhomba ukukhetho ukuzakhangelwa ngabanye. So kwelusana lokuncedisana lokuvikelana yikho esesikubona kakhulu lokuthi kugxilwe kakhulu emalungelweni abantu lokusebenza komthetho lokuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo ngokuba njengoba ngingengathinta ukhetho olukhululekileyo luqakathekile kusadike e-Afrika ukuze simise kahle ukuyanga simise kahle ungabi le misebenzi silwise kahle izimpi lezoqhubeka indawana zonke sibe le ntuthuko. Konke kugxile ekuthini ukhetho olungolukhululekileyo olusuthisa bonke abantu kulelo lizwe.